ngibona ngani lihlelo oluhle olwenziwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi bezama ukumisa ukukhezwa kwale mbadalo efunakalayo. Kuzayenza ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ibone ukuthi uZulu kathabanga kakhulu ngalokho abakwenzileyo. Kuzayenza futhi ukuthi phambilini benanzelele ukuthi bengakakhwezi ama-fees beqale becele kuZulu bekhulumisane noZulu.
Umthethwandaba liyibona uluphatha njani lolu daba? Liyibona uvumelana lo Zinemunenzwa labanye bakhe unquma mpela ukuthi hayi okwenziwe yiZek akukho emthethweni? Sibone iZek isiphoqwa inkantolo ukuthi yehlise limbhadalo.
Yes, lesikhangelelo sokuthi umthethwandaba uzame ngazo zonke indlela ukuthi unanzelele isikhalazo kumbe isikhalazo sabantu ngenxa yokuthi okwenziwe iZek ngokomthetho. Nxa sikhangela kwezomthetho singathi unconstitutional because abazange bekhulumisane labantu njalo futhi abazange benze zonke indlela ezibalulekileyo ezokuthi bekhweze leyo nani. Sibona ngani umthethwandaba ungazinikela lawo kube sehlangothini labantu kuzanceda kakhulu.
Alubana inkantolo ithe yanquma ukuthi hayi okwenziwe yiZimbabwe Electoral Commission kusemthethweni, isabona isiqhubeka i-commission ihlawulisa lezo mali ezihlelileyo, lokho kuzakuba lomthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo abafana lawe abangafuna ukuncintisa kukhetho luka 2023?
Ukukhweza kwaleyo mali kuzayenza ukuthi abantu abasha bengabi lentshuntshu yokuyahlangana kumbe yokuba yingxenye yokhetho luka 2023. Kuzayenza ukuthi abaningi bebona ngani ukhetho lunga labantu abalemali kumbe lunga labantu abakwanisa ukudinga izimali. So sibone ngani ukukhweza kwale mali kumbe ungabi le transparency from iZek ungakhulumisani labantu kuzenza ukuthi ama-youth kumbe abantu abatsha bengaziboni beqakathekile ekubeni yingxenye yokhetho luka-2023. Singananzelela inhlanganiso eziningi bezizama ukukhuthaza abantu abatsha ukuthi bebe yingxenye yokuvota kukhetho kumbe uhlelo lwama-elections ka 2023. Kodwa uma sesinanzelela lokhu okwenziwayo ukukhwezwa kwama-fees, ama-nomination fees, kusho ukuthi kuza inqabela ama-youth kumbe abantu abatsha ukuthi be-participate kukhetho.